o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 27 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi abantu asebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu asebefunyenwe belegciwane balokhu bengamachumi amathathu lanye i-31 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezintathu 2,992,970.
Siyabona ukuthi bazama ukuklina ubulawayo wabo, but concerning impilo zamavenda kubuhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi vele baza kuya nga.
Abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo kobulawayo baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokubasusa ukuthengisela ezinkini yedolobho lakobulawayo.
I-COVID-19 ibuye abantu benganakaneleli, kungakho kwenzakala kwayo nje isuke yaletha obudlwangudlwangu empilweni zabantu abaningi abathiya sebedidekile ngokubana kathi vele ikusasa iyokuba njani.
Udubo legcikwane le-COVID-19 luqhamuke eZimbabwe abantu bengalindele kwathatha amanyathelo asebangele umonakalo omkhulu ngoba iningi lihle lalahlekelwa imisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba abantu asebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu ukuthi asebefunyanwe belegcikwane leli balokhu bengamachumi amathathu lanye i-31. Abane abasebesindile ngabesigabeni seMashonaland East kuthi oyedwa uvela esigabeni seMathepeleland North asebebulawe ngumkhuhlane lo. Bane. Uhulumende uthi inani labakade sebehloliwe izolo elizweni lonke jikelele belisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 6,395. Ababili abafunyenwe bele COVID-19 ngomgqibelo ngabadabuka eMondoro eMashonaland West abanakekelwa ukuba bangabe bethelelwe ngugogo obhubhe ngeviki edluleyo ebulawa yilumkhuhlane. Kuthi ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi esezisondela kwezintathu i-2,992,970. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phose ezingamakhulu athoba munwe munye 965,951. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amabili i-207,446 asebebulewe i-COVID-19. Amazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu lanye i-31,933 asebefunyenwe belegcikane le-coronavirus njalo selibulele abangaba inkulungwane eyodwa lamakhulu edlula amane i-1,423 kwasinda inkulungwane ezedlula eziyisithupha lengxenye i-9,566. Abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo kobulawayo baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende esokubasusa ekuthengiseleni enzinkini yedolobho ukuze bayethengisela endaweni ezakhethwa ikhansili isebenzelana lohulumende. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
bathengisela izilimo ezehlukeneyo edolobheni lakobulawayo ku Fifth Avenue Market balawe ukuba basuse yonke impahla yabo edolobheni bayosebenzela duzane lalapho abahlala khona osokukhube abantu abaphila ngokuthengisa. Unkosikazi Debra Mugasa wenhlanganiso yeBulawayo Vendors Traders Association uthi linyathela elibuhlungu leli.
Sizobuhlungu noma nje at the other end siyabona ukuthi bazama ukuklina uBulawayo wabo, but concerning impilo zamavenda kubuhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi vele baza kuyanga. Lalokho abakukhulumile o-City Council ukuthi sokumele bethathe ima-license yama-farmers what i-procedure yangkhona vele mbone ngathi izabanzima kakhulu kwamanye ama-old vendors sibili athengisa kudala.
Unkosikazi Mukhasa uqhubeke ethi okudanisayo yikuba umunisipala lohulumende kabazange bathanda ukuzwa ukuthi bona bathini ngalokhu.
Kasibizwanga ukuthi sihlale ku-round table sitshelwe ama-pros and cons of ukuthi why sesikhitshwa. Yebo, siyananzelela ukuthi kule coronavirus le khona, siyananzelela ukuthi impilo zabantu ziqhakathekile, kodwa futhi ngesinye isandla impilo zabavenda yikho lapha de bethola khona izikolo fees, bethola khona ama-rent.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkosi Khona Dibiti uthi isinqumo sikahulumende lekhansili sizanceda, kodwa abaphila ngokuthengisa bazalahlekelwa ngabathengi.
Ngombono wami ngibona ngani uhlelo olulethwa nguhulumende lokuncedisa ama-vendors uku-decentralize i-supply ye-produce kunganceda kakhulu, ngoba besibona omama besuke ezindlini ngama-4 o'clock ekuseni begijimela kuye market ukuthi beyithola amatamatisi lempida. Ngombono wami ngibona ngani kulalawa ade besebenzela e-town ukuthi uyabusula ama-customer akho awaziyo ukuthi umsiko wakho ungaphi, bengaba le nkinga ngoba kuyasokufana into udinga indawo entsha.
Ukhansila ka-Ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi njengekhansili benzela ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngoba bengazi ukuba uphela nini.
Bangathengisela duzane lemakhaya abo kuzayenza ukuthi bengabi le ndleko ze-transport, njalo babe duze lezi zakhamizi okumele zithenge. Njalo sizama ukuthi njengoba siphakathi kwemikhuhlane yabo corona basikwazi ukuthi kuphela ukuze si-avoid ukuthi abantu beminyane. Amavenda lawa siwalungisela izindawo ezigabeni ezigabeni. Njalo kasikwazi ukuthi after COVID leyo kuzaba nini, ngoba akulokwazi ukuthi izaphela nini.
Umqondisi wenhlanganiso wabakulumsebenzi eyeBulawayo Vendors Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi kuzaphazamisa ibhizimusi yabo.
Inyathelo le-lockdown basuke edolobheni bayedingisa emalokitshini lizaphazamisa kakhulu abantu abesebejayele ukuthengisa edolobheni. Bese labantu abathenga kubo abasebajayele besuke indawo yabo lapho kade sebethembele khona, okutsho ukuthi nxa kuthiwa besuswe kuzenza ukuthi kuphambanise imali abazitholayo.
Uhulumende uthethe isinqumo sokuba abaphila ngokuthengisa laba kumele basuke ekusebenzeleni enzikini yedolobho. Abekhansili yakobulawayo labo bahle balaya abaphila ngokuthengisa ukuba bathathe impahla yabo yonke okwensuku ezimbili lamhlanje lakusasa, kungedlula lapho ikhansili izathatha lezo mpahla njengezibi. Ikhansili isikhethile indawo emalokitshini lapho abantu abazathenga bethengisela khona, njalo zonke indawo ebezithengisela abantu izilimo ezehlukeneyo sezizavalwa lalapho umkhuhlane we-COVID-19 ungedlula. Abathengi labathengisayo bazayaziswa ngendawo lapho osokumele bathenge bethengisela khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz bu short wave. Ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave laku-4930 6040 laku-15460 kilohertz ku-short wave.
Amazwi kamphathi ntambo wezemali kwele South Africa umnumzana Tito Mboweni awukuthi kuphela udubo lwe-coronavirus abokuza kabasoze bavunyele ukwenza imisebenzi yezitolo ezincinyane ezithiwa ngamaspaza lama-tuckshop ngesilungu asetshiye izizalwane zeZimbabwe zisenwaya impumulo. Amaspaza la asedolobheni le-Johannesburg iningi lawo ngawezizalwane zeZimbabwe. Sixoxe lomgcini sihlalo enhlanganiso elwela ilungelo labokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda.
Ngokubona kwethu sibona ngathi lomthetho lo ufuna kubekwa nguhulumeni kasiubone ukuthi uzowanelisa ukuthi usebenze ngoba abantu bokuza kabanikezwa nemali yokuqala ibhizinisi baziqalela bengenalutho basebenze kuze kube sebusuku bavuke ekuseni kakhulu okungeke kwaneliswe ngumuntu njengazimiselanga ukwenza lokho kungakho sithi kunolwazi olukhulu oluningi oludingakala layo ekuzwisiseni inhlobo yebhizinisi esikhuluma ngalo elamaspaza shops. Uhulumeni akakuzwisisi lokho kanti sesakhuluma naye ngonyaka ophelile phambilini ukuthi azwisise ukuthi ikhono lokuthi umuntu abe nebhizinisi elincane elifana namaspaza shop lisuka kulokho esikubiza nge-after sale service kumbe i-late hour service okuzokwenza ukuthi abantu bangayi egaraji nasespa ngoba njengamanje amamolo asetholakala kuwonke amalokishi ngakho ma abantu bamaspaza bangafuna ukuthi bathengise ngesikhathi esifanayo nelase seyitolo ezinkulu abantu bazogcina beyiyela eyitolo ezinkulu bangayikubo. Yilokho ukhulumeni okudinga ukuthi akuzwisise ukuthi le mithetho afuna ukuyibeka ayimemezeleyo ukuthi iphumelele aqala ukubeke ukumenyezelwa le mithetho.
Ngokubona kwakho izaphumelela yini imigoqo le nxa sikhangela ukubana iningi labadabuka khona ngapho eSouth Africa bakhanya bengani kabafuni ukwenza imisebenzi yona le okuthiwa isizenziwa yibo.
Sikubona ukuthi izophumela njengoba bese ngishilo nje ngoba kudinga ukuthi abantu bazimisele ukuthi baqalele amabhizinisi kumpa abantu bazimisele ukusebenza izikhathi lezi ezingajwayelekile ngoba lokhu ngokubizwa ngesilungu nari ama extraordinary hours kumbe izikhathi ezingajwayelekanga ukuthi abantu bazisebenze kasikubona ukuthi izizalwane zalapha ekhaya zingakuthanda lokho ngoba kuzosho nokuthi umuntu usebenza ngama weekend aphinde athole off phakathi kweviki alale phakathi nosuku okuyimisebenzi nje ethathwa ngabantu bokuza kanti njalo naleya amabhizinisi ulwazi lolo nekhono elidingakalayo eliphethwe ngabantu bokuza nokuzimisela kwabo kasibona ukuthi lizotholakala lapha ekhaya. Bese kusithi indaba yasemthethweni lolu daba sesike sakhuluma ngalo masibheka ukuguqula kwemithetho yabantu bokuza esikubiza nge-Refugees Act eqale makuqala lonyaka ukuthi le mithetho khona lapha ehambi inqabele khona abantu bokuza ukuthi benze imisebenzi ethile uhulumeni aphinde athembise ukuthi uzobaholela imali labo bantu. Kasikubona ukuthi uhulumeni uzaba nayo leyo mali esikhwameni sakhe ukuthi anelise ukuhola abantu bokuza. Kungakho sithi kuzoyehluleka okwesibili futhi sizoyisa enkantolo enkulu le ndaba.
Umnumzana Vusi Moses Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labo kuza kwele South Africa eye Africa Diaspora Forum ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Udubo lwegcikwane le-COVID-19 luqhamuke eZimbabwe abantu bengalindele kwathathwa amanyathelo asebangele umonakalo omkhulu ngoba iningi lihle lalahlekelwa imisebenzi osokudale olunye njalo udubo lokuhlukumezeka lemikhuhlane yengqondo ebantwini abanengi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu liyazibuza ukuba ikusasa ibabekeleni ngoba bengasela themba ngenxa yenguquko ephange yabakhona ebuye legciwane le-coronavirus. uZulu uveza ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni kanye lomhlaba wonke jikelele ngoba inengi lisengozini yokuphelelwa imisebenzi langendlela yokuziphilisa. Umnumzana Xolani Songo isakhamuzi sakobulawayo ngomunye wabaphila ngokuthengisa.
Hey, angisakwazi sokunzima istress aye. Angisakwazi ngenzeni. Yabe sithembe ukuthi ema-free market sithengise. Amanye ama-region akuthengiseki. Imali siyithola e-town. Sitheulala lucabanga ukuthi imali ayithola ngaphi. Hey, kunzima. Hhayi, asakwazi senzima. Istress ibuhlungu vele azuphelele ukuthi uzuyenzeni. Hhayi, kunzima.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Richard Bites Trust, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi igciwane le-corona lilethe ukuhlukumezeka ebantwini abaningi.
I-COVID-19 ibuye abantu bengayinakaneleli, kungakho kwenzakala kwayo nje isuke yaletha obudlwangudlwangu empilweni zabantu abaningi abachiya sebedidekile ngokubana kathi vele ikusasa iyokuba njani. Silabo laba abaphila ngokuthengisa, silabo laba abaphila ngama cross border and nxa sokube nje ngesikhathi esinje umuntu sezibuza ukubana kuyini okulandelayo ngami. So yeah, isikhathi lesi siletha sekudideka kakhulu enqondweni zabantu abaningi. Kudingakala sekubana abantu bencediswe ngama psychosocial support in terms of food. Kanti vele bangathini ukubana bengadideki kakhulu ngomumo nalo.
Unkosikazi Caroline Leah ongumongikazi kobulawayo upha izibonakaliso zomuntu odidekileyo engqondweni.
Umuntu uyaguqula izenzo zakhe. Umuntu kade thanda ukuhleka uzathola ukuthi uyaphangisa ukucaphuka. Abanye abazi-isolate but umuntu uyankhona uyaqalisa ukukhuluma kakhulu. Siyabona umuntu osihlalisa njalo ikhala ngokugula ikhanda umzimba wonke. Omunye njalo uyakhuluma ukuthi ubuthongo kabubuyi. Omunye futhi azikhangelele phansi njalo angenele ngomcabango ukuthi ngabe uyazibulala. Omunye njalo uhlabe ngumuntu ololaka kumuli yakhe. Nxa kuyikuthi uyathola imali omunye ayidlalise ukuthenga imidakamizwa lotshwala ezama ukucitha imicabango. Amanye sibili ugcina esegula esele mkhuhlane njengabo BP, mkhuhlane yenhliziyo. I-stress idalela okunye ukugula sibili ukugcina kubulala umuntu.
Udokotela Mthabisi Bebe ukhuluma ngendlela ezingenza odidekileyo angaze wacabanga kakhulu.
Iningi selilakho ukuba ligcine selisiba lemkhuhlane yengqondo okuthiwa ama-mental health related illnesses. Ngakho ke abantu bengazinceda njani besezindlini? Okokuqala, ungachoni endlini uhlezi kumbe ulele embedini. Kuyakwenza ucabange kakhulu, vuka uyenze something. Okwesibili, kumele u-exercise uqinise umzimba wakho. Okwesithathu, khuluma labanye, khuluma nezihlobo zakho, ufunele abanye, ungacabangi wedwa. Okwesine, nxa ungabona usuthwele nzima kakhulu, funela abempilakahle, funela odokotela, bakhona abayelapha imkhuhlane yengqondo, bekuncedise.
Udokotela wengqondo unkosikazi Nombulelo Kroko uthi abantu bengaze balahla ithemba lanxa kukhanya kulufifi phambili.
Ngesikhathi lesi esinzima kangaka ese-COVID-19, kuqakathekile ukuthi abantu bahlale ngekhaya. Kulokuthi uhlale ucabanga ngemali ukuthi uzaphila njani kusasa kumbe uzadlani, kungcono ukuthi yenza imisebenzi endlini, hlale imuli yakho, xoxanini, yazanani ngcono. Thatha isikhathi ube lomkakho, thatha isikhathi ube labantu bakho, lidlale amagame. I-COVID-19 asozihlala ikhona. So uqakathekile kakhulu ukuthi siqakathekise impilo yethu yakusasa. Kulokukhala kakhulu ngokuthi kodwa ngihambe phandle, kodwa ngidinga imali, kodwa ngenza lokhu lalokhu ya.
Abogatsha lwezempilakahle batshele umhlangano lentatheli izindaba ngeviki edluleyo enkundleni yebulenjini ukuthi uhulumende okwamanje uphakathi komsebenzi wokulwisana lokuvimba ukuthelelwana kwe-COVID-19, kodwa ngasikhathi sinye ulezinye inhlelo zokusebenzelana lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezilengcwethi ezingaphathisa abayabe sebewelwe ludubo lwemikhuhlane yengqondo ngenxa yokuhlala ngekhaya ngalesi sikhathi se-lockdown. Ingcwethi zezempila kahle zicebisa uzulu ukuba axoxisane labanye njengendlela yokwehlisa ukudideka engqondweni, njalo uma umuntu esethe wazizwa engesenelisi esesindwa impilo uxwayiswa ukuba adinge odokotela abangamncedisa, ngoba ukuhlukumezeka kwengqondo kulakho ukugcina kudala eminye imikhuhlane enjengeyenhliziyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abasala kwele Botswana ngesikhathi lizwe lelo lisungula uhlelo lokuvalela abantu ukuhamba-hamba olwe lockdown, bathi sebeqale ukubhekana lodubo lwendlala. Ezinye izalane zeZimbabwe zaphanga zacela ukuphindela emuva zisesaba indlala. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale eGaborone kwele Botswana.
Umangoyi useqala ukulala eziko kwabanye abezimabhabhe leBotswana ngesikhathi ilizwe elingumakhelwane lokuhlelo lwe-lockdown. Uhlelo lwe-lockdown olutsho iningi eleZimbabwe liphila ngokubamba-bamba imisebenzi yezandla, alisatholi okokuziphilisa. Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Zodwa Ncube uthi sebuqalile ubunzima ngoba isilinganiso sokudla kwakhe sesiqala ukwehla.
Kunzima, sekuza kuba nzima ukuthi imali uyayithatha ngaphi. Njoba likwazi ukuthi sivela elizweni elichisayo umuntu wenkosi, ukuthi lowa khonoko wakusebenzele vele kwakuvele kukuncinyane wathatha khonoko kudlanya nokulinganeleyo ukuthi ngasithi kumbeni ya ingxenye kuyakuthi kusiya future umuntu kuphutshela. Manje ha manguye sibili useseceleni kweziko sibili kulezi zisuku sibili.
Abakade befisa ukuphindela ikhaya baphiwa ithuba emavikini edluleyo, iningi likhala ngokuthi lingabulwa indlala uma lingahlala kwele Botswana ngesikhathi se-lockdown. Uncube uthe akuzange uqume kumqondo wakhe ukuthi aphindele ekhaya ngoba ekade cabanga ukuthi isimo sizaphanga sidlule.
Ingqondo yokuphindela sizangizangitshenyiwe la, ngoba ukuphindela emuva vele uyabo ukhangelele ukuthi lalapha engiya khona kunjani. Lokuthi ngizade ngiphenduke angithole isimo senjani. Ngangihlelingisela ngenze ukuthi ngizabe ngilokhu ngihlezi kuphela ukuthi ingxenye emzukwana kuvule kumuntu ekwanisa ukuthi khona ku ehambe ethanyela emagumeni abantu, njengoba vele ngikwenza ukuhamba ngithanyela emagumeni abantu ngitholele labantwana ukudla.
Ngesikhathi uhulumende weBotswana ekhangele ukuphathisa izalwane zakhe ukuqala ngokudla, abanye abeZimbabwe sebebone kungcono ukuthi bancedise abanye babo ngokudla. Inhlanganiso ebona kulondolozwa kwamasiko esibanye Cultural Society elamalunga abadabuka eZimbabwe ithi sibone kungcono ukuthi iphathise labo abangabibhekane lobunzima. Ilunga lesibanye umnumzana Mthokozi Simpofu uthi bakubone ukuqakathekile ukuthi bathathe leli nyathelo.
Siyinhlanganiso yabantu besintwini kwele Botswana osibanye. Yes, sile project enkulu kakhulu eyokuthi sibone ukuthi lati siyafaka isandla kulabo abaswelayo. Singusibanye siyinhlanganiso. Icebo lethu libhese ekutheni sile mali esiziqoqayo esiziqoqa kumalunga ethu awesibanye khonapha abanelisayo. Imali lezo zizasiza labo abaswelayo.
Umpofu uthi amalunga esibanye azaphathisa ngendlela ezijeneyo ukubona ukuthi abanye babo ababulawa indlala.
Siphinde sibe lokudla esizabe sikuqoqa sikuthatha ebantwini bethu abalokudla okuningi. Lakho sikudlulisele kulabo abanjani abaswelayo. Sesihlabile umkhosi kumalunga ethu abanelisayo ukuthi beze basize. Sesile list futhi eyalawo ama-families aseswela ukudla khonapha kwele Botswana bengabe eZimbabwe. Esizathi emalangeni sibone ukuthi sidistributa njani khonokho esiyabe sesikutholile.
Uhulumende weBotswana wakhalela ukwengeza amalanga e-lockdown wona okumele aphele ngolwesine. Umongameli Mkhwetsi Masisi ukhalela ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngesimo selizweni okwamanje namhlanje ntambama. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Abenhlanganiso ebona ngezomdlalo wenguqu elizweni abeZimbabwe Football Association bathi imali abazayithola ivela enhlanganisweni yeFIFA imali abavele behlezi beyithola ngaphansi kohlelo lweForward program. Ngakho ke ayisiyo abangayisebenzisa ukuphathisa amaqembu enguqu ngesikhathi imidlalo imiswe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA ensukwini ezedluleyo yethule imbiko othi iza kupha inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emazweni atshiyeneyo inkulungwane ezingama-500 zamadola aseMelika. Ngemva kokuphuma kwalumbiko wabeFIFA, bakhona abakade sebesithi imali kumele iphathise abaphatheki kwezomdlalo wenguqu njengoba imidlalo imisiwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Isikhulumeli senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe yeZifa uXolisani Gwesela uchasise ukuba imali abazayithola emalangeni yayilani lo mkhuhlane weCOVID-19.
Imali leyi ekhulunywe yiFIFA uzayithola yimali esivele siyithola kwesithi ngesilungu yiForward program. Zizimali ezinceda ama-member associations eFIFA. Siyazawuzula ukuthi kuleyinye abayithi yi-relief program leyo ezanceda amazwe alinyazwe kakhulu yi-corona. Ngakho sesibhalele bonke esibathi ngesilungu ngama-members ethu ukuthi basitshele ukuthi kuyini kanye udubo abahlangane lalo ukuze sibancedise ngemali lezo ezivela ku-relief fund.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 noSiphambaniso Dube uthi sebeke bacelwa ukuba batshele inkokheli yeZifa ukuba bathinteke kangakanani kumiswa kwemidlalo elizweni njalo balinde ukuba babone ukuba sizobani abazaluthola.
Uncedo lweZifa silukhangelele kakhulu sibili ngenxa yokuthi iCOVID-19 le iyenze izinto zabanzima bese siqalile ukulungiselela i-2020 soccer season. So nxa iFIFA isikhangela ukuthi ithi bail out, that's ukukhangelela ukuthi isiphathise kakhulu ngoba vele nxa sesibuyela kufana lokuthi sizaqala katsha ukuprepare for i-2020 season.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mkokwarira uthi yena kuza kuba nzima ukuba abaphatheke emdlalweni wenguqu baphathiswe bonke ngoba isimo ababhekane laso sehlukene kakhulu.
Kodwa ungathi ungananzelela wonke umuntu afetshwe yi-coronavirus, umuntu ozakhethwa ukuthi enikwe ngubani, kuncitshwa ubani, yiphi player kuzothiwa imali yakhona izahamba kuye. Ngokubona kwami imali imele ifakwe ku-development yebhora, sikhangele ukuthi ihamba ku-development yebhora kulokuthi imali leyi inikezwe ama-players azayidla, ingasoze iphathise ku-development yenguqu yeZimbabwe.
Amaqembu adlala kusigaba saphezulu ePremier Soccer League lamanye adlala kusigaba sika Division 1 yiwo asenkingeni kakhulu ngoba wona iholisa abadlali kanye lezisebenzi zawo, ikanti iningi lamaqembu adlala kusigaba ezingaphansi kawaholisi abadlali. Iningi lamaqembu adlala kusigaba sePSL athola imali yokuholisa abadlali emalini yabe ibhadalwe izibukeli. Inhlelo zemidlalo kweZimbabwe zimiswe ngesikhathi kusethulwa umlayo wokuba abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho. Lesi sikhathi siphinde sangezelelwa ngamaviki amabili ngoba inani labantu asebetholakale belegciwane le-corona lilokhu lisanda elizweni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu asebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo koBulawayo. Baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokubasusa ekuthengiseleni enzikini yedolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi nxa lingalalelanga lolu hlelo liyakwanisa ukuluzwa njalo ebulenjini be-internet ku-www.voandebele.com. Oluvalelisayo nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.